Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ucela kubosomabhizinisi bethu ukuthi libathinta ukuzithinta lesingane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address.
Sasiku-re-engagement team kahulumende sihamba amazwe onke sisithi izijeziso zenotho ezikhona kazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kafuthi eZimbabwe. Njalo silakathe sithi kazikhitshwe ukwenzela ukuthi iZANU-PF ingabi le-excuse.
Umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungelani lokwezi jeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa okuza kuba mhla ka-23 kumpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address, lapho athembise ukuqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezokuthengiselana, ukuvuselela ukukhulumisana namanye amazwe ukuze batshaye imali yakwamanye amazwe eZimbabwe, kanye lokulwisana lokungathembeki inkohlakalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wethulela umbiko phambi kwamalunga enhlangothi zombili zedale lephalamende emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center, lapho aqale ngokulandisa ezinye zezehlakalo ezisanda kwenzakala elizweni lokuza kwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wacela osomabhizimisi ukuba behlukane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana ngoba befuna ukuthola inzuzo ethe xaxa ngokuphangisa. Uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkinga kwezokusilela kwemali elizweni.
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ucela kubosomabhizinisi bethu ukuthi libathinta ukuzithinta lesingane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana. Lingakhohlwa ukuba ukwenza njalo kubangela ukungena kwempahla ebiza intengo ephansi okuza phambanisa ukuthuthukiswa kwamankampani.
Esekhuluma phezu kokungathembeki, uthe makube lophenyo olwaneleyo kizo babotshwe ababotshwayo, ngoba nxa bethe batholakala belamacala kungakhathalekile ukuba ngobani, njengoba engekho oqakatheke ukwedlula omunye. Ukungathembeki ethi kuludubo olukhulu oselumpehlane ebuyisela muva ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
In this new era, measures have been taken.
Imizamo isisenziwa ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukulwisana lokungathembeki elizweni. Udaba lonke lokungathembeki kumele luhlolisiswe bajejisi abajeziswayo kulandelwa imithetho yakuleli. Akekho okuthiwa kuqakathekile ukudlula omunye. Uhulumende wami kasoze ayekele abantu besenza intando beqhubeka imisebenzi yokungathembeki.
Kodwa ezinye zezakhamizi zeHarare lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi zizoyicela isivuthiwe. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Gumbo, oyingcwethi ecubungula ezombusazwe ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
UPresident Emmerson Mnangagwa okukhulumayo akugoka sonto entsha. umgabela into eshayi khuluma naleyo ngakho mesi okunye futhi mesi nazile ukuthi nxa ikhuluma njalo ku target ama criminals around the president njengoba bathu njalo so thina into ekumele siqaphele ukuthi sifuna ukwazi ukuthi njengoba ekhuluma isitho njalo uzazi investigate yini yena
ugumbothi kumele abe yisibonelo omnankagwa zokwenza lokho ngendlela engelabadlululo lapho bebopha kuthiwa ngabangathembekanga laba
ukuze thina sibe le-confidence ukuthi hayi usesenza something kumele sibe lathi esitshele esinike isiqiniseko sokuthi uzazi-investigatha labangani bakhe abamfake kuphawuza ba-investigate ngoba nxa engasayenzanga njalo kuyabethina sizakubona ukuthi hhayi into ekhuluma yi-politics
olunye udaba umongameli mnankagwa aluthintileyo ngolokulahlekelwa imali kukahulumende ngenxa yabathengisa impahla ngendlela ezingayisizo kakhulukazi kuhlangothi lwezamatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo, abalandeli bebandla leZANU-PF bathi batshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngokwethula lumbiko. Abakhulumele Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele. Bathe balethemba lokuthi uza kwenelisa ukwenza konke akuthembisileyo. Lokhu kugoqela ukulwisana lokufumbathisana ukuthuthukisa amafekthali ukukhanga abantu bemazweni ukuthi basebenzele kwele Zimbabwe lokunye. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Iyatshengisa indlela okumele sihambe ngayo. Iyanika umkhondo okumele izimbabwe ihambe ngayo so kukithi engathi sibana siyalandela na iziqondiso lezi ezikhulunywa ngomongameli nxa ethe ekhuluma labantu kanje ngize ngacabanga amazwi okuqina esawatshiyela ngomongameli wethu owaphumayo umongameli ubaba uMgabe washiya ethe yena ngelangalake lokugcina ekhuluma ku-TV wathi mina lawethu losilomsebenzi so nxa ukhangele i-adresi le efakwe ngumongameli namhlanje ithiya izopha likuwe lami ukuthi wena lami siyenzani okuzayenza ubana bona kube le ntuthuko njalo kube lokuvuselela komkhono weZimbabwe ngoba njengoba njilo i-100 days lezi akhuma ngazo azifuni yena yedwa zifuna mina lawe sidonsa kahle kahle ukuthi iZimbabwe ivuke futhi
nxa sikhangela-ke ezemanufacturing lezi akade khuluma ngazo ukuthi ungazani sokule nguquko kancane kambe kuyakubonakala ukuthi kule nguquko kumbe umuntu omdala lapho sisengezimithiyo
inguquko ikhona kodwa-ke into nje ephosa ingane esifisile emuva yindaba nale emali yangaphandle ukuthi wona amanye ama-cabinet laba imali le bayithenga emsikeni le engasiyo ebhanga so kusuka nje bese kubadulela bese kuphila bekhwezinto njalo phinde kube nabanye futhi okuguluka nje abakhwezela nje ukwenza imali ngabantu kodwa-ke ilongzinilesesho isibe-64 lena yafakelwa khona kwantula ivalele izinto esingazilungisa lapha kwelakithi eZimbabwe zilungiswe la kunokuthi into yonke uzothabe konke le tokuthengisiwa nama-tissue paper ungode South Africa into esingayilungisa lapha icreate umsebenzi njalo kukhiphe i-economy ihamba so inanisilana yayincedile futhi kodwa njengoba mzile futhi ethila namba alona nxabe ngalapho kukhweze njalo so sokuzagcina kusenza ukuthi bona kugcine sokube ama-import substitutions azabuya ezishiphile beso kubabulala bona futhi abama-industry laba
lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende engowezanu-PF ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga North edale lephalamende ongowebandla le-MDCT uthi bazakholwa ngokubona ukuthi umongameli Mnangagwa uzazifeza na izithembiso zakhe.
Okwakuqala wabezama ukuthi egezise ingcekeza ayenza kalamhla ka-1516 eyokuhluthulwa umbuso okwenziwa ngamabutho uzamile ngazo zonke indlela ukuthi ayigezise ibe angani yinto eyayisemthethweni okwesibili esikunanzelelayo ukuthi nxa umnumzana uMnangagwa isitsho yena ukuthi uzalungisisa i-corruption bese sikhangela ukuthi bona abamgombolozileyo bangcwele okunganani siyananzelela ukuthi ugonjolozelwe yizigebengu ugonjolozelwe ngabantu abavele belamacatha awe-corruption akade bekhulunywa ngabo ukuthi ba-corrupt kuleli lizwe bese sizivuza ke ukuthi nxa kuyikuthi egonjolozelwe ngabantu abanjalo pho uzakwanelisa njani ukuthi ebophe abanye ababesenza i-corruption ngaphandle kokuthi nxa yena ezitshela ukuthi i-corruption yakhona uyabebopha bona labo abangabe bekhatshana kulaye. Ukhulumile njalo ukuthi abangenayo besizodinga ukuthi befake imali zabo elizweni uzakwenza ukuthi kungathathi isikhathi eside lakho lokho hayi siza kubona nxa sokwenziwe. Ngoba siyakwazi ukuthi one stop shop yakhulunywa kudala isineminyaka eminingi yakhulunywa ukuthi yakuba khona but azange sikubone ke kulungisiswa singazi ukuthi yena uzakwenza yini ukuthi kube khona njengokutsho kwakhe.
Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi ukhetho oluzayo luzabe lungolukhululekileyo liyakholwa njengebandla ukuthi engakulungisa.
Umnangagwa ulembali labo ahamba labo otshiwe ngalamanye amabutho ahamba lawo balembali. Imbali yabo isukusela kubo 2008 lapho abayala khona mgceke uTswankirayi ewinile ukuthi khona uTswankirayi ehle engene ebe ngumongameli welizwe yibo abayalayo lokho kuyaziwa lokho kumgceke. Na ukuthi ke khathesi baza kuyekela yini ukuyala kwabo khonokho bese besithi hayi siyavuma ukuthi sidliwe asikabikwazi. Siza kubona ngani? Siza kubona ngokubana umthetho wokhetho Electoral Act i-amendment yakhona ngayifake izinto ezitshengisa ukuthi okwakuqala ukhetho luyakuba sobala luyakuba transparent akusoze kube lezinto ezifihlakeleyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalela ePhalamende ongoyobandla leMDCT sixoxelaye eseHarare. Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungaphathelananga lezijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe, njalo bona njengezizalwane zeZimbabwe abangeke bakuthabela ukuhlupheka kwabantu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lenatha lezindaba owenzelwe esigodlweni sebandla leMDCT eHarvest House eHarare namhlanje. Omunye wabakhokheli bomanyano lo ongwebandla le-PDP umnumzana Thendai Biti onguye okhakhelele iqula leli eliyemelika uthe uhambo lwabo belijonge ukuphathisa eleZimbabwe yathi ukuyadingela ilizwe izithetho zenotho njengalokhu osokuphuma endabeni. Omunye njalo wabakhokheli bebandla le-MDC elikumanyano munye umnumzana Washman Ncube uthi imbiko ethi iqula le-MDC Alliance eliye eMelika lihambe ngenjongo yokuyakhuthaza leyo lizwe ukuthi liqinise izijeziso ezalithulela eleZimbabwe ingamanga aqanjwa iZANU-PF.
Bona lawo ngamanga aluhlaza sibili siyakwazi ukuthi siku inclusive government njenge-MDC. Ucomrade Bithi wade se-America lami lo-comrade Misiairabwi lo-Chinamasa lo-Mbengegwe lo-Gothe sasiku-re-engagement team kahulumende sihamba amazonke sisithi izijeziso zenotho ezikhona kazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuthi eZimbabwe. Njalo lakathe sithi kazikhitshwe ukwenzela ukuthi iZANU-PF ingabi le-excuse okuthi behluleka ukukhokhela ngaliphi, ngoba kwakathe sibayagijima ukucatsha ngemva komunwe wama-sanctions law kodwa sikwazi ukuthi yikwehluleka ukukhokhela kwabo.
Wengeze ethi imibiko enje ijonge ukunyampisa izinhliziyo zabantu abasekeli bamabandla abumba iMDC Alliance lona ukhetho solusondele kanye ngomnyaka ozayo. Ngakho ke ukhuthaza abantu ukuthi bengalahli imbeleko ngemibiko le kodwa baqhubeke bebhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo, kodwa ekhala ngokuthi ngabe uhulumende uyenza kube lula ukwenza njalo ngoba khathesi incwadi ezifunakalayo ziziningi kakhulu. Uncube uthi iZANU-PF uma iqinisile ukuthi ifuna ukulungisisa ezokhetho kufuze ivume ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yodwa yenelise ukubala amavoti iwatshengise uZulu khonapho khonapho.
ZEC okumele ibe independent, kumele ivala ama vote polling stations iwahlanganise iwafake emdulini siwazi sonke, iwahambise ku constituency command center aedwe khona phana hlanganiswe ahanjiswe ku provincial command center.
Osakhulayo umnumzana Sondlane Dube uthi okhulunywe ngabe MDC allies njalo ukuthi bebesiyadinga ukuqiniselwa kweZimbabwe izithezo zomnotho kuyinkulumo nje yeZANPF ejonge ukungcolisa lumanyano.
Akula muntu ongabe becabanga osengqondweni civil straight ukuthi sengahamba isiyacela ama-sanctions. Lokhu ngeke kwenzakala, konke into ezikhuluma ezihlose ukuyisela phansi ibandla le-MDC.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Adams Thole uthi abe-MDC alliance bebevele bengafuzanga baye eMelika ngoba uZulu ubesithi amabandla lawa angancedana leZANU-PF ukwakha ilizwe, hathi ukugijimela ukuyakhuluma labalelo lizwe yena uhulumende omutsha engakakhulumisani lalo.
Akulandaba ukuthi babesiyodingani, kimi bekungamelanga bahambe ngikhona ngale ngalesi sikhathi.
Ekhuluma emhlanganweni munye ubithi ongomunye wabakhokheli bomanyano we-MDC Alliance ekhokhelela i-PDP uthi abasoze baxolise kuZANU-PF loba emphakathini ngoba uhambo lwabo belungelo lokulungisisa inhlala kahle kaZulu, njalo inkulumo zeZANU-PF azisoze zibethusele ukuthi bengenzi lokho. Inkokheli ye-MDC Alliance ebikhona emhlanganweni lo ibalisela uNcube emela i-MDC yakhe lomsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kanye lobithi owe-PDP onguye okhokhela iqula lalumanyano eliye kwele Melika. Ngimele isitwe 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum, sixoxa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshutshisi omkhulu wakwele Turkey ukhuthaza ukuba umdlali we-basketball olodumo weMelika U-Enes Kanter ukuthi abotshwe ngoba ethuke umongameli Recep Tayyip Erdogan. Linkuthazo iphume emsakazweni walelo lizwe we-Anadolu. Umthethwandaba womanyano wamazwe awe-Europe we-European Court of Justice unqume lamuhla ukuthi inkampani yabathwala abantu kusetshenziswa indlela zangalezi nsuku zabomakhalekhukhwini e-Uber kumele umsebenzi wayo uqondiswe imithetho elawula ukusebenza kwamateksi ale mitha. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamuhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 ngoMpalakazi phambilini kwelanga leKhisimusi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwamukelwe ngenjabulo enkulu nguZulu ohamba umango phakathi kweZimbabwe leBotswana esiyathenga impahla ethengisa. Iningi labantu basuka koBulawayo besiyathenga impahla yabo edolobheni leFrancistown eBotswana bebalekela intengo ephezulu eZimbabwe. Uhambo lolu bakwenza bekhangele ukuthi baphenduka ngasuku lunye ukuze bengabi lendleko yokudinga okokuyalala khona, bekhetha ukuyathenga bahle baphindele ngosuku olufanayo, kodwa kathesi bakhala ngokuthi bachitha isikhathi esiningi besemngceleni. Unkosikazi Sisanyathi uthe izolo uqede amahola amaningi elinde ukuchapha esaya eBotswana lalapho esephenduka. Uthi ukuvulwa komngcele usuku lonke ungavalwa kuzasiza kakhulu ngekhefu ngoba abantu bezahamba babekhululekile.
Umumo esiwubone ebhoda umumo esingawujwayelanga vele ensukwini eziningi ngoba akwandanga ukuthi uhlale almost 7 hours usebhoda ulinde ukuthi uchaphe.
Uhlangothi olubona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe immigration yaseBotswana lwethule umbiko owazisa ngokuthi abasoze bavale kusukela namhla kusiya mhla ka 23 Mpalakazi ukwenzela ukuthi uZulu ahambe laloba yisiphi isikhathi ngekhefu njalo kuphunguleke abantu abachitha isikhathi eside belinde ukuchapha. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba ubugwelegwele becorruption bebugcwele phakathi kwesiphithiphithi ebesisemngceleni njalo amapolisa abengekho ukuthi ancedise ukuqondisa uZulu. Abafana abadume ngokuthi ngomagumaguma bebebhadalisa abafuna ukweqiswa udwendwe kanye lokuchaphisa impahla ezingavunyelwayo zingabhadalanga umthelo owe customs duty. Okunye obekukhathaza izihambi ukuthi imitshina ebisetshenziswa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali olwezimra ibingasebenzi kuhle ngakho bekuphuzisa abachayeli abakade bechapha ngezimota. Unkosikazi Phesi Dube ngomunye wabehlelwe yilolu hlupho.
Umumo oseboda mubi kakhulu njalo awujwayelekanga ngoba sokugcwele ukudiza kakhulu lokubhalisa kwabo kuslow.
Esinye njalo isihambi unkosikazi Amanda Maseko uthi kubuhlungu ukuqilibezelwa ngabantu abadinga imali ngendlela ezingayisizo. Uvumelane lonyathi ethi uhambo oluvame ukuthatha isikhathi esifitshane lubaqedele usuku lonke ngakho ukuvulwa komngcele kuzabasiza kakhulu.
Eboda kathesi bakithi bekulohlupho olukhulu uhlala isikhathi eside uhlala almost ilanga lonke lokhu seboda ngoba kule congestion engayenziwa. Kodwa siyathaba kakhulu ngalesi sinqumo abafuna ukusenza ukuthi kube bavule 24 hours.
Ngesikhathi sekhefu lekhisimusi, abantu bavame ukuba banengi abayabe bephindela eZimbabwe bevela emazweni abasebenza kuwo. Lokhu kwenza ukuthi imngcele igcwale kakhulu njalo kube lokuphithizela. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Udubo lokubandlululwa kwabantu ekwabelweni kokudla kanye lenhlanyelo kuqhubekela phambili eLupane lapho izakhamizi ezithi zihlawuliswa imali yokuthwalwa kwenhlanyelo lemfundiso. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Ukubandlululwa kwabantu abangayisibo basekeli bezanu PF yinto eyayibhahile elizweni lonke jikelele kusabusa umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Kuze kwabanganeno sokungenele i-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Kodwa sokubuye kwadlodlobala njalo nanku ukudla, inhlanyelo, lomfundiso, sekuphiwa abakubandla elibusayo kuphela njalo bebhadalela ukuba kuthwalwe. Okudanisa uZulu ukuthi lokhu kuyaqhubeka lanxa sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isakhamuzi seChongogwe kuward 9 eLupane umnumzana Felo kwakhe Dlodlo uthe babhadaliswa imali zokuthwala kokudla lenhlanyelo abakutholiswayo.
Uhulumende usipha inhlanyelo le-fertilizer. I-fertilizer lapha sibhadaliswa umgodla we-50 kg idola. I-10 kg enhlanyelo sibhadaliswa i-50 cents. Kukanti-ke wonke umuntu wazi ukuba inhlanyelo le kufanele iphiwe mahhala.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo laye usole ubandlululo lolu ethi kanti vele abantu bahlawuliselwani imali eziningi kangaka.
La lokho abakwenzayo bencitsha abantu kudla benika abantu ngenxa yokuthi bakubandla leZANU-PF. Thina sithi abantu beZimbabwe lo hulumende sesikuyo uwedlula lo kade sikuyo kaRobert Mugabe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi uMnangagwa kumele abone ukuba lumkhuba uyamiswa agcwalise isithembiso sakhe sokuhlonipha amalungelo oluntu.
Ngicela kwabantu fertilize abangasupporti ZANU-PF kumele kuphele ukwethusela emakhaya okujwayele ukuhambisana le-election nokurejistwa kokuvota lazo zonke lezi yazini.
Ukhansila ka-Ward 9 eChongogwe umnumzana Rex Mangisi Nkomo uthi kuliqiniso ukuba abantu bayabhadala imali ukuba bathwalelwe inhlanyelo lokudla kwabo kodwa abalamandla okulawula imota ezithwalayo ngoba ngezabantu abazimeleyo ethi uma abantu bebona becabanga ukuthi bayabandlululwa abayezithwalela eLupane Center bazigadisele. Izakhamizi zeChongogwe zithi umuzi munye ngamunye uhlawuliswa idola ukutholelwa isaka elilesisindo sama kg angamachumi amahlanu i 50 kg lomvundiso ukutholelwa ama kg amane enhlanyelo kumango ongaba ngamakhilomitha alikhulu ukuya lokubuyela eChongogwe besuka eLupane Center kumele bakhokhe amasenti angamachumi amabili lanhlanu i 25 cents ku 4 kg. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lamhlalele dili elokuvalelisa labo abakade belisekela ngemali lonyaka. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Isiphatha amandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuba iqembu leBhoso lingaqhubeka kuhle lonyaka okwenze kwabanzima okuba kwenziwe idili lokubonga abadlali abaqhube kuhle lonyaka, inhlanganiso yebhanki ABC ithethe isinqumo sokuba kube le dili lokugqiba umnyaka kuyindlela yayo yokuvalelisa iqembu njengoba ngomnyaka ozayo ingasoziqhubekele phambili iphathisa.
Ama-sponsors ethu abefuna ukuthi sihlangane ukuthi sivalelisane njengoba usazi ukuthi ama-sponsors ethu iBank ABC ayagqiba ukuthwala indleko zeqembu ekupheleni komnyaka wona lesikuyo. Basebe sithi benze umbuthano wabadlali labanye abakubusiness abayebenceda iclub lapha lalaphana labanye abadlelana labo labanye njalo abasisizayo abanjengabonyaratso kusiya kusiba njalo ukwenzela ukuthi sigqibe umnyaka sigoqe kuhle sibabonge basibonge labo njengeqembu sibabonge njengabasekeli.
Iqembu leHighlanders liphuthe imidlalo yalo yalonyaka kusigaba sePremier Soccer League lisendaweni yesithupha ngemva kokunqoba emidlalweni elithumi lantathu ladliwa kwelithumi lantathu njalo kwasekusithi kweyithoba minombili laba ngutshikilobhanqa. UDube uthi bekuza kuba lihlazo ke ukuba kuqhutshwe umkhosi wokupha izicoco abadlali bona bengazange balethe izicoco kuqembu leHighlanders.
Akula zicoco eziphiwayo ngoba akungeke kwaba yinto etshengisa insika yeqembu ukuthi kube lezicoco eziphiwayo. Ngoba lapho singabe senza ihlazo akungeke kwaba lesicoco loba kuthiwa eclassini ka yabo Dunderhead ukhona number 1 kodwa kumele kube le measurement ukuthi ngathi nxa kuthiwa umuntu pasile vele uthole ipercentage enganani.
Akukacaci kuba yibaphi abazancedisa iqembu leHighlanders ngosekelo lwemali ngomnyaka ozayo njalo uDube uthe lokho ukubaza kwethulela umphakathi ngokuhamba kwesikhathi njengoba belokhu besaxoxisana labanye. Inhlanganiso yebhanki ABC iqale ukuphathisa ngemali iqembu leHighlanders lele Dynamos ngomnyaka ka-2011. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
X-Mile. This is what my heart's in humble love, the deep for dance, deep for drums. Ow! I'm liking your style, you're moving your body, your drop is so low, you make me lose my mind. Yeah, you move it so nice and you shake it the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo wakuqala njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belukungelanjongo yokuyakhuluma ngezijeziso zenotho ezethulelwa eleZimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 Mpalakazi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngiseWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.